Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Sakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni mhla ka 27 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini kulelo lizwe, ngakho kufanele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asebenze ndawonye labantu hatshi ukulwisana labo ekulungiseni umnotho welizwe. Iningi lithi uhulumende kumele alungisise ngokutshetsha udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela.
Uyengagula basibabona nje befly amaframe machina besiya kwelatshwa kwabe China naseSouth Africa ngoba bona imali balayo njalo nje kabayelatshwa kuleli lizwe laseZimbabwe. So yiproblem esikhangelane nathi thina abantwana baseZimbabwe.
Udaba lokususwa kwenduna umnumzana Felix Nhlanhla Amangwendiweni esihlalweni luqhubekela phambili njalo akukabi lesisombululo.
Yebo, Douglas Dumisani Ndweni, isicino sikababu uNdweni uKhayisa ubaba uNjola uMadama uThwala Bisa uMputi yamahlathi, isizwe sakhe namuhle ngokuhamba kwakhe sinqunu umuzi kaMdlali abahloniphanga amasiko.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini, ngakho kufanele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asebenze ndawonye labantu hatshi ukulwisana labo. Lokho kuvezwe nguSenator James Rich, umgcini sihlalo wekomiti yedale leSenate yeMelika ebona ngeziphathelane lamanye amazwe eye-US Senate Foreign Relations Committee embikweni ewethule enkundleni yebulenjini eTwitter izolo ntambama. Ikomiti le ithi kufanele uMongameli Mnangagwa alwisane lenkohlakalo njalo asungule inhlelo zokuvuselela umnotho welizwe okuzaqeda ukuhlupheka kwezizalwane zeZimbabwe. Iningi lithi uhulumende kumele alungisise ngokutshetsha udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Isicelo lesi silandela ukukhalala umsebenzi kwabodokotela bezinga eliphezulu ama-senior doctors izolo bekhonona ngokuxotshwa kwabodokotela bezinga eliphansi ama-junior doctors abedlula amakhulu amane. Uhulumende uxotshe odokotela laba isithi bakhalale umsebenzi ngaphandle komthetho. Embikweni ewethule izolo, inhlanganiso yeZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithe uhulumende kumele abuyisele bonke odokotela laba emsebenzini njalo abangezelele iholo ukuze amalunga ayo abuyele emsebenzini. Okhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela bezinga eliphezulu lokhu kuchiya umumo ezibhedlela usumubi kakhulu. Kungxoxo ayenze lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Umumo osezibhedlela kawumanga kakuhle nje ngoba singakhanyela eminye imifanekiso ekade ilokhu isabhodabhoda kula esingayithi ngama-social media nje ayibukeki kakuhle, njalo ukuhamba ukuyazibonela wedwa nje kukutshengisa ukuthi izibhedlela zalapha eZimbabwe zonke ngokwanda kwazo azisasebenzi njalo akusela ncedo olutholakalwayo nguZulu. Lokhu nje yinto ebuhlungu kakhulu ngoba thina abaningi ngibalapha eZimbabwe siphila ngokwelatshwa ngabodokotela laba, njalo siphila ngokwelatshwa ezibhedlela lezi. Kodwa siyazi ukuthi uhulumende yena uzimisele ukuthi angathathi lutho, angazithathi any step ukuthi alungise nenkinga ngoba yena oyengagula basibabona nje befly amaframe machina besiya kwelatshwa kwabe China naseSouth Africa ngoba bona imali balayo njalo nje kabayelatshwa kuleli lizwe laseZimbabwe. So yiproblem esikhangelane lathi thina abantwana baseZimbabwe ngoba lapha kukhanya vele sokubulawa umuntu wonke ogulayo nje esingayithi ngawe silungi yi-silent genocide. Yinto esiyenzakalayo lapha ngokusweleka kukahulumende ukuthi alungise lolu daba.
Lungalungisiswa njani lolu daba Nyoni? Uhulumende kumele aluphathe njani?
Ukulungisiswa kodaba lolu nje into elula kakhulu, into efunakala ukuthi uhulumende azithobise njalo azehlise, abuye ahlale phansi nezisebenzi zakhe baxoxisane ukuthi udaba lolu lungalungisiswa kanjani. Uhulumende njalo aprioritize izinto eziqakathekileyo ngoba imali ayidlalisayo ethengela abantu amachicken ini namachicken slice kanye nokuyenza amamatch anti-sanction nokuthenga izimoto, imali ayidlalisayo leli esekela ukuthi aholise odokotela ukuthi bathole umholo osebenzayo. So uhulumende wethu ulaloyo esingawathi ngama misplaced priorities, ukuthi uqakathekisa into ezingelangqondo, asuke agike bese sithi kanamali yokuholisa odokotela kodwa imali yokudlalisa lo mali yokwenza into ezingenangqondo enayo njalo eyithola. So uhulumende into akumele azenze uyazazi sibili, but ukuthi yena akafuni ukuzenza ngoba ngazihluphi ngoZulu, kalani nokunakezela ukuthi uZulu uphila kanjani, ngoba yena uhulumende owakhe yikutshontsha kanye lokuthatha izimali befaka esikhwameni zawo bebulala ilizwe ngokuthatha umnotho wonke besenza intando abayabo abayifunayo bengenani nokunakekela uZulu ukuthi uZulu uphatheka kanjani kumbe uZulu ugcinika kanjani.
Lo mnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lo ntungamlinkomo weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lesiphatha imandla zikahulumende ngalolu daba. Udaba lokususwa kwenduna uFelix Nhlanhla yamangwendiweni esihlalweni luqhubekela phambili njalo akukabi lesisombululo. Induna zathatha isinqumo sokuthi umnumzana Ndiweni amiswe umsebenzi ngoba engasizibulo lakwendiweni. Ngempelasonto enye indodana kaNdiweni umnumzana Douglas utshele iphephandaba leThe Sunday News ukuthi umnumzana Nhlanhla yamangwendiweni ungenisa ezombusazwe kudaba lolu yena engayisilo izibulo. Ngesizwe amazwi kamnumzana Douglas Ndiweni ekhuluma lentatheli izindaba zephephandaba leThe Sunday News.
Mina ngihlale nomdala njengesicino, yimi uDouglas Dumisani Ndiweni, isicino sikababa uNdiweni uKhayisa ubaba uNjola uMadama uThwala Besa uMputi yamahlathi. Isizwe sakhe namuhle ngokuhamba kwakhe sinqunu abantu abathile umuzi kaMdladla abahloniphanga amasiko. Amasiko akhona, akusiko ukuthi amasiko awasekho, amasiko akhona. Abanye bayathatha indlela ukuthi nje baphume emgwaqweni bangene emuswini, kodwa indlela ikhona, beyazi indlela. Indlela yachiywa ngukhokho lakhathi esilathi singedlula siyachiyela ingane zethu indlela, indlela yobukhosi, indlela yangakithi kuluhlazi njengoba sikhuluma kunje ukuthi umnewethu uNhlanhla uFelix simazi enjalo sakhula sonke, awule nto engaziyo ngayo umnewethu. Kodwa saba nokumcebisa ngokukhothama kwamdala ukuthi into ngale wena osuyilalamela ayisiyo yakho isinto sakithi. Into ngale ilomnikazi, izibulo kababa likhona, uyaphila uJoram Tambo Ndiweni.
Lawo ngamazwi kamnumzana Douglas Dumisani Ndiweni. Silokhu sikudaba lunye uChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli semuli yakwaNdiweni umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni yena othi UDouglas wake waba ngukansela webandla lezanu PF angabe esetshenziswa libandla elibusayo ukususa umfo wabo uNhlanhla esihlalweni. Umnumzana Ndiweni uthi uJoram okuthiwa kufanele abe yinduna laye kayisilo izibulo.
Isiqiniso lesi ukuthi okuyokuyizinto hayi ubani imali lengezikhanyelayo ohlangiswa njani ngoba uzimbunga lezayo bazinephrobhlemu ubhuti saphila ekhansila wezantu. So ngaleyo ndlela vele mina kangifuni because kungatetshana loshanya kukathina kungabonakali kinje kuba kwezibantu ohlanayo kuba iphakathi kwalaba bantu yikho nje ngadizileli. Izibulo likabhuti uKhayisango Mashabezulu ukhona uyaphila usendaba zinduna ngihlale khona ngkhaya onguyo ingqabuto nxa sakhuluma ngokuthi sifuna ingqabuto nguye lo Jafu Mashabezulu uJoram kaseyefestibol. So lumfana okhulumayo ngiyazikhulumela akufunayo ngiyayazi unina wabukhona sibuye kumhlansa ngisibenina kwenze ngingekho bosa abantwana bazalwa ngumasuku. So lumfana osiinomuzi asitele kumbe batshele uhlanga ukuthi imboni yakhona akhuluma ngayo.
Manje nxa sikhangela lona lolu daba lumi ngapho kwakathesi, induna yona yamiswa yini kumbe lokhu isenza umsebenzi wayo?
Hayi, there's not even a single document anyway. But I think umuntu nxa esasendwa kumele esale hearing atshele ukuthi lecala leli naleli naleli. Pho mina ngibenimpiza icala lokuthi umuntu ngasosesibheni kuthiwe licala ukuthi esasipheni sasipheza ngubani. Bona laba abakhulumayo bangobani kati kwendiweni babuye basimela thina emagumeni akwabo sizokhulume ngokuke kubuduni kwabo azibazisike khona. Induna ibekwa ngabantwa ibekwa ligunga singasesilibeka umhlansha and kasirivesi.
Kodwa yena uJoram le alikhulume laye yini njalo uthini ngadaba lo?
Asikaze sikhulume layeakhuluma lapho nalapho lathi asimangalisi ukuthi aye ngafuni ukukhuluma nje semilini embazini senina-ke a-checki nobaba abancane eceleni ngayo unini omzalayo azakhulumela uJoram is almost 46 to 47 years engekho kuyena lo abakhuluma ngakhona.
Lo mnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni isikhulumeli somdeni wakuNdiweni ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ngesikhangele ezi indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo, uMongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukukhulumisana labatsha enkundleni yeRimuka Stadium eKadoma lamuhla, njalo kukhangelelwe ukuthi bazafika inkulungwane ezingamashumi amabili lenhlanu 25,000 abazamlalela. Umhlangano lo ukhangelelwe ukuphatha ukukhuphuka kwentengo yampahla mahlayana kanye lokugcizelela ukuthi uMongameli Mnangagwa nguye ozancintisa kukhetho luka-2023 emele ibandla lezanu PF. Okwamanje esilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Khona manje nxa kuza strike la ma senior doctors sokunzima kusekho kuhle. Nxa kungavuka kugule umntaka president bamthwala bamhambise South Africa, bamthwala bamhambise ngaphandle kwamazwe. What about laba abantu abakhona abasezibhedlela khathesi abagulayo? Akula muntu obanakayo. Nxa odokotela bestrikile ngabi le ndaba ukuthi hayi wothi nizame lapha bahambe baye lapha abantu, umuntu ozikhangelela yena le mvili yakhe ukuthi as long as yena edlile, as long as yena ethole yonke into, bona khona ngale ngaphezulu bayadla bayasutha bayizinothi, kodwa abantu phansi la bahawula, abantu bahlupheka, abantu bayafa nsuku zonke, abantu balambila kula kudla. Lilizwe bani lona lelo elinjalo?
Hhayi lubaba akasuke, akasuke shame. ngama 50-50 la atholakalayo kwenza ukuthi abanye omama bacinise bangasazehlisi ngaphansi kwamadoda. Kodwa ke siyabongela nje amazwi omama labo njengabantu bedaliwe uNkulunkulu bafanele ukuphathwa kuhle. Ukuze kutsho nje iBhayibheli ukuthi omama bazehlisa phansi kwamadoda awo, lawa madoda abathande omkabo labo. Mina ngikhuluma ngobaba ondlovu selupane esigabeni semalungu kwathi 17 ngaphansi kukakhansili usiduduzile.
Nangusibani sibuswa ngabantu abangani kabafundanga ngabathi balweli lizwe, but ukusiphatha kwabo bayakwazi ukuthi ukungena embusweni kabazange bevotelwe umuntu, yikho besithwalisa nzima kanje. Yonke into iyakhwela, ifuweli, ukudla, angikwazi ukuthi ngabantu abanjani. Ngiyabonga.
Amalungelo abomama kungaba ngcono sizitshayele thina abafazi bethu abanikazi kulokuthi beyotshaywa ngabantu bomthetho abayibo kuthwana bakhuluma ngokuthi bagcinwa abafazi, bona bafuna ukutshaya babanye abafazi. Thina abafazi bethu sihlezi laba sibatshaye, siyakhuzana, ngabe siyabahlupha, ngabe bayasuka behambe bekibo ngoba babotshelwa ngemzini yakibo lapho abayendele khona. Abafazi abaningi abangekho ekumendweni ngenxa yokuthi angabona kunzima uyasuka ehambe. Ngiyabonga uMakhethi.
Sanibonani, akufanelanga ukuthi sithi siphakathi kwingcindezelo kahulumende kanje bese sikhanya lathi sezikhuphula ezitenge just because uhulumende osiphethe azimthandi. Leyo kuyi-decision embi kakhulu ngoba babulala uZulu. Siyabacela osomabhizinisi le-government siyicela kakhulu ukuthi ibe le-price control kuwonke usomabhizinisi okhona elizweni. Okhulumayo yimina uPrince wakwaNdlovu lapha ngasese South Africa manje.
Kumalungelo akumama labo mama lingiyalandeli kakhulu khona okhwela ukutshelwa. Okunye lisuka la likhuthi imizini ngokuthi ungatshelwa lokhu namuhla sivuka sithi umthetho utheko siqalisa ukurodela umngakho. Kufuze ubekwazi ukuthi loba kuthiwa loba kuthiwani ungaphansi kwakhe angakube 50-50 lo mngakho. Even abantwana babizwa ngobaba wabantwana. Kuyenzakala uthi usuzwe umthetho nalowo usudelela okokuthi uzaya ngaphi, awusokungenze lutho. Umthetho ukhona onkhwana kuyahlukuluza kubaba. Obaba bakwanisa ukwenza njabo mamuni zakhijima emapholiseni ucine sesilwa ngemapholisa akusebenzi futhi ukuripota kukababa. Uzokuthiwa nobaba abanye basemajeli sikhuluma so kwathiwa nabarephile barephile. Umuntu okhonjiweyo okhonjiwa sibili edingwe waza wahlukuluzwa ngumuntu inkazana imdinga ize ethi kanti ngenzeni, sendandelele kakhulu ekugcineni eyobotshwa nalwana umuntu. Yabona ukuthi obaba ba-abhuza kakhulu kulabo baba kathe sabasemajeli ukuthi iqiniso ngeqiniso uthole ukuthi ubaba lokalacala otherwise wabhadala kungabana abathengisa imizimba. Ekugcineni egcine zetshintshile ethi hhayi ngirejiwe. Izinto kufuze zibe balance, ningakhangela omama bodwa. Obaba sungathi asubantu kodwa ekugcineni uzasukuthwana umama uyahlukuluza kodwa ubaba esebenza nzima esebenzela umama. Ungambona esebenza yena ubaba engasebenzi, imali izaba lenkulumo enye ngaya ngibo kamfazi. Kufuze bebekwazi ukuthi bangaphansi kwabo kwabo baba babo abantu ababathatha ngakibo. Imithetho abayitshelwa ngibo ukuthi hlonipha umkakho ungaphansi kwakhe. Ifuna ukulingisela amakhiwa thina singabantu abamnyama siyazibulala thina ngokulandela imithetho esingazalwa ngalayo. Ungayithethiswa indoda yakho usungavuka usiyatshela abantu ukuthi yena mhlu nte akusebenzi lokhwana, uzahlala uphela ingubo uhamba kula ndoda ehlala lo mfazi ophikisana naye. Nama ngimfuni sibi angaba ngcono ehambe kibo, angayala ikurabi yagcina sesisilwa khona. Funa umfazi odlalelayo ungaphansi kwami ngoba yimi endlobola, yimi engimdingela ukudla, emhlala labantu abami uright uyazalela. Ngiyamhlonipha but kufuze engilalele engadonsi ukudlayo ungangani elandela lokho okwamahulumende phezulu. Le phezulu ba-right ngoba abafazi
bakwanisa uhamba kwamanye amazwe besiya yenza imeeting. Owamufaze reserve ngathi esuke kwenye indawo enjiye uyabe siyama uhlala ekhaya kuphela, akala degree ayihambisayo ukuthi uyalingana lami esiyama. Angazwe enhlanganweni ezokhuluka inkulumo ezikhulunywayo uyabuya lazo ezithiye phandle kwekhaya. Ngiyabonga Magesi.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sithanda njalo ukuxolisa kulabo abayande ukusilandela kukhasi lethu leFacebook ukuthi lamhla hhayi asi-live streami, kodwa sizaqhubeka ke ngoku-live stream kusukela kusasa. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uphenyo olusanda ukuqhutshwa ngumanyano we-United Nations luveza ukuthi inani labantu abathelelana igcikwane le-HIV selehlile kanye lelababulawa yilo mkhuhlane. Kodwa elokuthelelwana okutsha okwama-new infections liyakhuphuka kwamanye amaqembu abantu, kukanti inhlelo zokulwisana lalo mkhuhlane seziziningi. Inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zePalestine zifolile izolo eWest Bank zisola uhlelo lweMelika oluphathelane lamaJuda. Bachise amathaya kanye lesithombe sikamongameli Donald Trump weMelika ebesigqokiswe iflag ye-Israel. Kodwa amapholisa abathele ngentuthu ehitshayo abafolayo kwathi ama-rockets amabili adabuka e-Israel, adubuka e-Israel esuka eGaza. Namhla kweziphathelanele leMelika siqhubekela phambili ngengxoxo yethu loNkosazana Sibusisi Wedube osedolobheni leMinnesota khonapha eMelika okuhlelo lweInternational Humphrey Fellowship emele iZimbabwe. UNkosazana Dube ongumqondisi wenhlanganiso yeNational Youth Development Trust usichasisela okuningi ngempilo yakhe.
Hayi hayi, ukhona kuhle eMelika, hayi kuhle kakhulu. Ilizwe lithuthukileyo. Mina engikuthakazelela kakhulu indlela zabo zokuthuzulwa kwanisa uhamba lula, zithi i-transport system yabo. Kulula kakhulu ukuthi usuke lapho siya ngaphi ngemali encane phansi kakhulu, ngoba kulezitimela zakhona ezigadwa wonke umuntu, noma umuntu ovela osebenza ngaphi nongasebenziyo uyenelisa ukuthi esebenzise i-public transport. Abayithi i-public transport indlela zokuhamba nje usiya usuka kule indawo siya kwenye indawo kulula sibili. Ngibona kukuhle, ngiyakuthakazelela. Enye into engithakazelelayo lapha ukuthi umuntu lo muntu uyavunyelwa i-opinion yakhe. Wena nxa ule mbono yakho uyavunyelwa ukuyimisa imbono yakho ungavinjelwanga ngumuntu. Izinto ezithengiswa lapho okunye futhi ngasho ukuthi kuyathengeka, intengo zakhona ziphansi, ikakhulu ekudleni kuphansi sibili kuyaphileka. Engani ngangikuthakazeleli ngokwe-medical system zabo, ingani ithe phezulu zempilakahle nje, ngani kuyaziza ukudlula kwamanye amazwe lapha mina emvela khona e-Africa. Kodwa okunye nje hayi kuyabukeka and yeah.
Manje sesikhuluma ngokudla, kuyatholakala yini okwejayeleyo ukuthi awukhanuki yini isitshwala kumbe indlela imbida ephekwa ngayo ekhaya lokunye nje okuchiyechiyeneyo?
Kukhona okufanayo lokwekhaya ngoba kulama-Somali, kulama-East African lapha e-state le kuthiwa yi-Minnesota. Kukhanya ngama-early 90s kusekule mpi e-Somalia, bafika abaningi bafikela lapha, babaletha lapha, belethwa as asylum seekers balapha. So bakhona kulama Kenyans, kulama Eritreans, kulama Somali. So mina nxa ngithe ngikhanuka isithwala kumbe impuphu, kuthenga impuphu ngihamba kuma Somali shop ngiyethenga imbida bale balokwabo bayithi kale, iyahambelana le chomoliya le kovu esidla ekhaya. So ukudla kwabo hayi kumnandi okunye. okunye ngathi overprocessed kuchiyana ikho kuchiyana kwakhona lo ekhaya kungani ku ukudla kwangkhona ku too much ku overprocessed akufanani lokwethu thina eZimbabwe sidla ukudla okunatural okulokudla konke phakathi
kodwa endabeni zokuzilibazisa ke uyabathola yini abavela eZimbabwe kumbe kulula nje ukuxoxisana lomuntu ovela kwamanye amazwe lichitha isikhathi
yeah lapha ngiyakuthakazelela kakhulu ngoba iprogram le Ubertham Free Fellowship futhi ikhuthaza kakhulu ukuthi sixoxisane labanye abantu abavela kwamanye amazwe so abeZimbabwe bakhona nyana balutshwane kodwa ku-state le sengabona ukuthi bakwami kwamanye ama-state e-America lapha kulabantu abaningi abavela ezizweni ezishiyeneyo njengangatsho ukuthi balama-Somali kulama-Eritrean kulama-Indian kuprogram yethu le thina esibuye ngayo kulabantu abavela emazweni achiyeneyo and ngikuthola kulibazisa sibili ukukhuluma labanye abavela kwamanye amazwe ngiyakhanukayo kwesinye isikhathi ekhaya but ngiyabonga i-technology ukuthi sayenelise ukukhuluma labantu abasekhaya
lowo ngonkosazana Sibusisi Wedube okuhlelo lo-International Humphrey Fellowship njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust eZimbabwe sixoxelayo eseMinnesota khonapha eMelika
namhlanje yaqhujumoya Uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela mani hambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
nawe
Nkosi kanye nawe Nkosi
yami
hambe mani hambe mihla yo Kanye nawe Nkosi
angifuni
angifuni yami
ndlela
mayipheli ntando
yami
mani hambe mina
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
kanye
Kanye nawe Nkosi
yami
mani hambe mihla yo
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
angifisi
angifisi yoni mfuyo inzeki minkosi yami
ngicebile
ngicebile hela kulu Nawo kimi Nkosi
angifisi
angifisi yoni mfuyo Isekimi Nkosi
ngicebile
ngicebile hela kulu Nawo kimi Nkosi
kanye nawe
Kanye nawe Nkosi
yami
mani hambe mihla yo
kanye nawe
kanye nawe Nkosi
nomindlela
inohlungu
Nkosi
noma inde Nkosi
yaba
iya noma iya epolko Kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
mani
hambe mihla yo kanye nawe Nkosi
lilungile
yebo ke umculo we men of influence besithi kanye nawe singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini ngakho kufanele ukukhulumende kamongameli Mnangagwa asebenze ndawonye labantu hathi ukulwisana labo iningi lithi ukhulumende kumele alungisise ngokuchecha udaba lokukhala lomsebenzi kwabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela
Ayike siluqaba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.